Uhambo lwethu beluluhle kakhulu eMid-South Province. Kusekelwa abantu bayasisekela njalo abantu bayasiyamukela bayasizwisa. Masi babuza kubantu ukuthi kathi kungani lalingayi voteli iMRP kulelo khetho oludlulileyo. Abantu bakhala ukuthi babengayazi, babengayizwisisi. But kwakathesi ngendlela esiba abayizwisisa ngakhona bayizwisisa kahle kakhulu ngoba ilwela amalungelo abo.
Ama-structures siyawabumba mpela yonke lapho esihamba khona ama-structures ayabumbeka. Siwabumba kahle ngabantu abaphuma kuZanu, abanye baphuma ku-MDC. Esikujabulelayo ukuthi abantu bakithi bayatsho ukuthi no. Selisisizile lathi sesilento engeyethu. Ungananzelela ukuthi wonke amaphathi nje akhonayo khona lapha eZimbabwe ngamaphathi wonke akhokhelelwa ngabantu baseMpumalanga. Ngaleyo ndlela abantu bathi sebethole iphathi yabo yasekhaya. Bayabalwa yebo abantu abayi-2-3 abangakaboni lapho esiya khona, abangakakuzwisisi, kodwa labo esihlangana labo hhayi bakwamukela. Njalo asifosteli muntu, sikhuluma iqiniso. Njalo i-MRP safundisa ukungakhuluma amanga. Lapho esihamba khona siveke iqiniso njengoba linjalo. Njalo abanye bathi thina siyabandlulula. I-MRP kayibandlululi muntu, thina sabandlululwa kudala. Sabekezela for 41 years sibandlulula, hlala singama-vice, deputy vice, vice, vice this. Sabaleka abanye bethu saya ku-MDC, ku-MDC vice, vice. Wesike kathesi sokulama-vice 3. So sasesibona ukuthi no. Kuthi thina abantu bemathebeleleni vele kasibalwa phela la, asikho. So masingabali ingcono sizenzele kwethu. So esikwenzile ikhonoko ke ukuthi silandele iqembu le-MRP. Abantu bayalithakazelela sibili. Come 2023 lizabamba umlomo wangaphansi.